kuza dingakala ukuthi sihlangane naye njengomongameli wethu sizwe ukuthi nxa kusukwa lapha kuyiwa ngathi ngoba kuyingozi ukuthi sithi thina kasihambi lapho ayakhona singazwanga ukuthi uya ngaphi kumbe lokuthi sithi thina siyakhonale lapho kuyiwa ngathi so kade sesisakulindele ukuthi sibe lendlela yokuhlangana laye sisakuhlela khona lokhu ukuthi sizakuhlangana laye sekuthethe ngemva kwalokho sisenelise ukuthatha izinqumo munye ngamunye
yesilikhulume la yini ngohambo kwakhe
sisacele ubukhokheli bethu njengamalunga ephalamende ukuthi kuhlele umhlangano naye
bangakwenza nini khonokho
asilasiqiniseko sikhangele ukuthi thina siyabuyela ephalamende ngeziki ezayo nxa bengakwenza khona lokho ngesikhathi sendeso sesibuyele kungabe kulungile kodwa hayi okumgceke ukuthi ngeziki ezayo siyabuyela ephalamende
sizwile-ke Honorable Mahere Fatsai Mahere sithi ubona ngani yena sesisuka ephalamende njalo uzaloba incwadi esithi sesisuka ephalamende wena ukubona njani okungenziwa kumahere wena ungeke wakwenza yini
nxa ulilunga lebandla i-political party isinqumo esingako ngikubone kulungile ukuthi usithathe ume wedwa kuyabe kumele ukuthi lisithathe selingamalunga edale lephalamende lilonke kumbe lisithathe liyinhlanganiso kumbe lisithathe ngemva kokuzwa ukuthi abahlali bama-constituency bathini kodwa u-Honorable Mahere ngibona ngani naye kulilungelo lakhe ukuthi asithathe isinqumo esinjalo mhlawumbe yena ubeseke waxoxisana lo mongameli mhlawumbe ubeseke waxoxisana labahlali base-Mount Pleasant bakubona kuyinto e-right yena leyo nami ngilesiqiniseko sokuthi isinqumo esinjalo kungenzeka ukuthi ngisithathe but kusadingakala ukuthi siqale sibe nengxoxo lo mongameli sizwe ukuthi kuyiwa ngaphi kusadingakala ukuthi njalo futhi siye kubahlali bendawo sizwe ukuthi kuyiwa ngaphi kodwa hayi ngilesiqiniseko sokuthi umongameli sizakwenelisa ukuxoxisana laye
kodwa lapho abamele khona ngapho bathini ngakhuluma labo ngodabalozi lukachamisa
angikezwa abakhuluma ngqo ngathi njengamalunga edale lephalamende kodwa indaba yokuthi izinto bezingasamanga kade phakathi kwebandla le-Triple C abaningi ku-constituency bakutsho lokho kodwa angikezwa umbono oyiwo ongathi uyaphuma ucace ukuthi bathi kungabe kulungile yini ukuthi ngenxa yalokho kade kungasalunganga enhlanganisweni inhlanganiso siyihlamukele so yingxoxo esizakuba phakathi kwazo ngilethemba ukuthi ubukhokhelo obukhonapha eduze labo buzasinxusa emihlanganweni yokuthi sibonisane sizwe ukuthi kusukwa lapha kuyiwa ngaphi ngoba okuqakathekileyo kakhulu yikuthi abantu abayibo abasikhethayo bengaboni angathi siyabadelela
ye sizwile abanye besithi linabanye lingeke lasuka edale lephalamende ngoba selithengelwe izimota seliphiwe lezinye izinto eziningi-ningi kambe kungabe kunjalo
isizathu sokuthi umuntu aphume kubangaphume ephalamende ngeke seyame ezimoteni njalo asikoqiniso ukuthi sesithengelwe izimota silazo izimota mina nginjenje khonapha ngikhuluma ngihamba ngenyawo ngisemakhande owakathesi so leso ngeke sisaba yisizathu esinjalo izizathu zonke ezingabe zikhona zeyeme ekumeleleni abantu uma abantu bekubona kufanele ukuthi hayi kabasadingi kumelelwa nakho siza kubona sikukhangele ngayo le ndlela